Izakhamizi zesilonga zivukele enkambeni ngomvulo zisiyakhalaza ngokutshontshelwa izifuyo osekubhahile kulumango njalo zisithi kukhona okunuka santungwana. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba induna uMarupi ethumele umbiko enkundleni yeWhatsApp ekhuthaza uZulu ukuthi aphakame ngobunengi.
Cela nje abakhululekileyo sihlanganeni nje kusasa eGuyo silwe ngohlupho lolo singalo ekutshontshelwa ngoba eyi sesifile kanje ngoba sesitro amasela amapholisa ama lamasela asihlanganeni ngobuningi bethu bazali sizimele ngempahla yethu.
Izakhamizi aphuma ngobuningi ngoba zisithi amapholisa kumele agcutshungulwe ngoba kukhanya yokhona adla lamasela ezifuyo. Nangu usobhuku wesilonga uSidanke.
Ukusukisela khona fana sithatha umbuso ubusela ukhuphuke kakhulu onjengokuthi thina sesikuba lokuthi lamapholisa phakathi.
Amazwi akhagcizelelwe ngomunye njalo usobhuku wesilonga uMnumzana Mawande.
Asakwazi lento esiyenzayo kodwa siyaba sibone ukuthi khona nombono wethu udlelwane ukukhona emapholiseni lemaseleni ngoba nivele umpholisa ngabela afike khona lapha esigabeni sakithi uzabona segijima ngemota masinyane ntokoza. So kutho kukhanye khonapho ukuthi khona sela umpholisa wonke ongcono lapha bonke sebelezimota bonke.
UMnumzana Victor Vodloza Spanda wayisakhamuzi emanama uthi bazathatha amanye amanyathelo nxa amapholisa engaqhubekela phambili esebenzelana lamasela.
Sithole amagama amanye amapholisa athintekayo abangamapholisa abanye ngabasethule camp abanye ngabase enkhwali abanye ngabaseguyu. Ukuzwisa ubuhlungu kakhulu ukuthi laba bantu yibo sibathembileyo amapholisa ukuthi kube yibo silwisana sindawonye lezigebengu. Sesikhathele ukuthi uma uhulumeni engathathi amanyathelo ngalokhu okwenzakalayo kutsho khona ukuthi thina njengabantu sizothatha amanyathelo thina ukuvikela izifuyo zethu.
Izakhamizi lezi zamukelwa ngomkhulu wamapholisa esiqinini seGwanda uMnumzana Mandla Nkosi Moyo othi amapholisa engabe esebenzelana lamasela azajeziswa. Kodwa isikhulumeli samapholisa ezansi eMandebeleni uNkosikazi Loveness Mangena uthi akulasikhalazo asebesitholile ngamapholisa eGuyu. Kulinyanga amapholisa eGwanda aphuma ijume siyadinga amasela enkomo esanyawugwe ngemva kokutshaywa kwezakhamizi lamapholisa ayelonda inkomo. Omunye walabo abathola inkomo zabo uMnumzana Cosmas Chabalala owekhezi.
Sibabonga bomthetho kusukisela eGwanda kuze kuthi Bebridge kuze kuthi Plant. Ngithemba babekhona iningi labantu babonile impela ngendlela okusetshenzwe ngayo. Asiqhubekeni siyaphambili balimi. Maybe ukusela lowo bungayehla odede ukuze sifuye phela kusibe lokusasa lethu labantwana bethu bebe lokusasa labo ngoba imfuyo yiyo phela impilo mangela sifuyo impilo kayikho.
Emnyakeni edlulileyo umpholisa weKhafosi wabotshelwa ukutshontsha inkomo ezisithupha. UWilson Mtazwa kanye noTafaza Kurumsandu bagwetshwa iminyaka elithumi lasiyagalombili ngomnyaka ka-2014 ngemva kokutholakala belecala lokutshontsha. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.